tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lejona njani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 5 kuNcwabakazi 2018 nguNtungami Linkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Bayahumana abantu laba. Yasinxa umuntu vele isiphukuphuku ukhuluma into ecaphula abantu. Yibo abathuma abantu kathesi umsota lo obulela abantu ohlale kwazana 7 lapho. Babuye bamthatha bahamba naye.
Ukufuthelana kuyaqhubeka eHarare phezu kokuhlukuluzwa kwabantu libutho mahlayana nje.
Mhlawumbe ukuthi abe MDC Alliance uba uchamisa ungenisile udaba lwakhe Constitutional Court ngemva kwamalanga singathi isikhombisa. Kwasokuza ukuthi i-Constitutional Court ibisehlala phansi ibizethi ukuthi hayi.
I-MDC Alliance ikhangelelwe ukuphikisa impumela yokhetho lukamongameli emthethwandaba kuliviki. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Sokuqhamuke ukufuthelana okubi eHarare phezu kokuhlukuluzwa kwabantu libutho lona elibikwa lihamba lichaya abantu mahlayana nje emalokichini. Lokho kulandela ukubulawa kwabantu abayisikhombisa libutho njalo ngolesithathu ngesikhathi abasekeli be-MDC Alliance besola impumela yokhetho ngokutshengisela ezitalateni. Imifanekiso esiyibonileyo iveza abantu abatshaywe baba manxeba-nxeba umzimba wonke. Le yinto esole kakhulu isiphathamandla se-MDC Alliance umnumzana Peter Moyo. Yena onqobe ukhetho lokudinga umeli weSouthern edalele eParliamente.
Into leyi ezakalayo ukuthi amasosha ahambe ichaya abantu kuyinto esizisa ubuhlungu kakhulu. Sahlukuluzwa thina okwesikhathi eside okuthi sizagcina singasayesaki ukufa kwakhona ngoba yiyo injayelo yethu. Amasosha kabafuzanga babuye ukuza hlukuluza abantu ngendlela abayenza ngayo. Ngumsebenzi wamapolisa ukuthi bamente li law and order. Abasothe nxa sebizwa ngubani obabizileyo ukuthi kona babuye bazosihlukuluza ngendlela abasihlukuluza ngayo. Osokutshengisa ukuthi kona ilizwe leli nabantu basemazweni fuze babone ukuthi izanu yizanu kayisiyatshintsha. Yikho okukhona lapha. Bayahamba kathesi abantu balibileyo abaningi okusezisabisayo lapha. Kodwa yazo abantu abesadake laba-Africa Union isinto zi-right. Angazi ukuthi kibo nxa kusifa abantu 2000 yikho abathi kona sokuphiwe nxa kungasawane kakufiwanga. Ngapha thina ingazi umuntu wane afe asikufuni vele asifuni lakuzwanana nakho abantu abanjalo kasizwanani.
Iziphathamandla zebutho zibikwa zisithi amasotsha achaya abantu la ahlukuluza uZulu weHarare kayisiwo masotsha oqobo izigebengu nje. Uthini ngalokho?
Bayahumana abantu laba. Yasinxa umuntu vele isiphukuphuku ukhuluma into ecaphula abantu. Yibo abathuma abantu kathesi umsotsha lo obulela abantu ohlale kwazana 7 lapho. Babuye bamthatha bahamba naye lephuma yabo. Bayangaphi naye nxa kuyikuthi kona ngabantu izigebengu nje ezihamba zidanga. Babathethe ngaphi? Bayathatha abantu besiyatshaya abantu emagangeni lapho. Bakhawa ukuthi kona thina siyisithutha sikwazi into esiyenzayo lapho. So into ekhona lapha yikuthi kufuze abantu beZimbabwe simanyane abalimalayo abahlukuluziwe leyo abanehlobo ezifileyo ukuze simanyane elisu abantu laba beZimbabwe Defence Force lohulumeni ukuze sibasuwe.
Umnumzana Peter Moyo unqobe ukhetho lokudinga umeli weSouthern edalele eParliamente njalo ngweMDC Alliance. Siqhume njalo ilunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma laye osole ukuziphatha kwamasotsha.
amasosha akumelanga ayifike esigabeni sokuthi kuna asehlukumeza abantu njengendlela le engiyibona kuma video njengalona umsosha engambona edula directly khombele abantu abagijimayo abangahlobanga bona yena kodwa wadubula directly kibo abanye babengabona bedubula laphezulu ukuthi ukuthi babe sethusela nje okuyiko esingakuvuma kodwa ukuthi udubula abantu directly ubona bengelazikhali zokubisela usuka ku-DDC ingqondo ngoba mbona ngantwa sosuka yikubulala ke lokhu akusiko kulungisisa ngoba umsebenzi wamapholisa lamasosha yikugcina ukuthula lokuvikela isizwe hatshi ukubana kubulawe isizwe. So nxa besenza kunoku abakwenzayo hhayi asingeke sakusikela kulunganga, akumelanga bahlukumeze abantu, kumele kube ukufaka ukuthula phakathi kwesizwe nxa abantu bexabana, hathi ubana kuhlukumezwe abanye kutshaya abanye kubulawa abanye. Lokho mina kangivumelani lakho ngempela ngoba kumele sihloniphe impilo yomuntu, kumele sihloniphane njengabantu, sifunde futhi ukuzwelana lokutholerethana ma imbono yethu ithiyene.
Abaningi bayazibuza ukuthi umnankakwa njengoba ehlezi echumayela ivangeli lokuthula, kungani engawamisi amasosha lawa kumbe abotshwe?
Amasosha amapholisa labo ngabantu abalengqondo zabo ezioperatha bebodwa. Ungathola kwabantu kona benza kona okungabomi ukwenzela ukuthi kona uhulumende okaba umnankakwa ugconwe. Kodwa-ke mina into esengiyifihlela kuthi nxa sokuphumula egcekeni lokhu sesifisela ukubona ubaba umnankakwa ethatha ama-steps okuthi akulungisise lokhu once and for all.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla lezanu-PF. Kusenjalo useneta weMelika umnumzana Cory Booker sesole kakhulu ukubulawa lokuhlukuluzwa kwabantu mahlayana ngamasotsha. Embikwena wethu le nkundleni yeTwitter, uBooker usole njalo ukuzingelwa kukamnumzana Tendai Biti OMDC Alliance ngamapholisa kanye lokuhlukuluzwa kukanina. Ephilithane khona amalunga edale lephalamende agoqela unkosikazi Kate Hoy sekhuthaze uhulumende wakulelo lizwe ukuthi angemukeli impumela yokhetho leZimbabwe ngoba lungaqhutshwanga ngemfanelo. Umanyano we-MDC Alliance ukhangelelwe ukuphikisa impumela yokhetho lukamongameli emthethwandaba kuliviki. Kubika intathelizindaba yethu uBathabile Masuku.
Isisekelo sombuso weZimbabwe siyavuma ukuthi abanqotshiweyo baphikise impumela yokhetho lukamongameli phakathi kwensuku eziyisikhombisa ngemva kokumenyezelwa kwalimpumela. Lokhu kutsho ukuthi umnumzana Chamisa kumele abe esehambise isikhalazo sakhe enkantolo kusiyafika umhlaka 10 Ncwabakazi. Igqwetha kusisekelo sombuso umnumzana Lovemore Maduku ongomunye wabanqotshiweyo kukhetho lokudinga umongameli uthi nxa uChamisa efuna ukuphikisa impumela le kumele ahambe elobufakazi bama V11 forms.
Kukhothi kunendwa ne-evidence yaye ma V11. Ma V11 ane-candidate yesiyangayiri mu-election. So
umthetho uyavumela ukuphikisa impumela yokhetho kodwa ekhothi kuhanjwa ne-evidensi yama-V11 njalo uChamisa olama-V11 afana lawonke umuntu obencintisa ekhethweni lokuba ngumongameli. Mina ngokubona kwami kuma-V11 forms engiwatholileyo impumela iyafana lalokhu okukhitshwe yizeki.
Isisekelo sombuso sithi umongameli kumele agcotshwe ngemva kwensuku eziyisitshiyagalolunye kwethulwe impumela yokhetho nxa ingaphikiswanga. Kodwa njengoba uChamisa le-MDC Alliance yakhe besiya enkantolo, uMaduku uthi umthethwandaba kumele ukhiphe isinqumo sawo ngemva kwensuku ezingamashumi lane. Ocubungula ezombusazo umnumzana Butler Tambo uchasise ngokungenzakala ngemva kokuphikiswa kwempumela yokhetho.
Chawe uthi abe MDC Alliance uba uchamisa ungenisile udaba lwakhe Constitutional Court ngemva kwamalanga ayo singathi isikhombisa. Wasokuza ukuthi iConstitutional Court ibisihlala phansi ibizothotha hayi ubaba uMnangagwa ube ngumuntu owine ngendlela esemthethweni. Lokhu ke sokuza kusho ukuthi ngemva kwe 14 days akuqala ezokuthi kuzwakale iConstitutional Court uba uMnangagwa usengavunyezwa ukuthi agcotshwe uba ngupresident 48 hours after.
Abasekeli bakaChamisa sebekhangelele ukuthi akhwezeke udaba lolu enkantolo kuliviki. Lanxa abanye besithi kabalalo ithemba ngoba imithethwandaba isebenza yeyamele kubandla lezanu PF. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Singene kuhlelo lwabasakhulayo lo Mike Wobe West Studio 7.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike wobe. Namhlanje sixoxa lo Reinhard Ncube ongisakhulayo obencintisa kukhetho oluthanda ukudlula. Yena obekhangela ukuba lilunga ledale lephalamende elobhengula Ncube constituency. Sixoxa ngomongameli Emmerson Mnangagwa osanda ukunqoba kukhetho oludluleyo. Ncube, ngiyakwamukela kuhlelo. Umbuzo wami wokuqala, yini umbono wakho mayelana ngomongameli wethu omusha u-Emmerson Mnangagwa?
Into engayitsho mina ngomongameli wethu omusha umongameli Emmerson Mnangagwa, ngikhangela from isikhathi engena kuba ngumongameli weZimbabwe. Nanoma ekhuluma bengibona engumuntu oqotho, ngumuntu ozimiseleyo, ngumuntu ofuna utshintsho. Kodwa ngibe sengikhangela ibandla okilo, ibandla leZANU-PF, le system engathi mina yisystem yeZANU-PF yatshengisa ukuba inkulu kulaye, inkulu kulezifiso zakhe. Nanoma yini oyifuna isystem endala, isystem abantu abangayifuni, isystem elokuncindezela abantu, isystem elokubulala umkhonomi, elobugwelegwele kakhulu, isystem enkulu kulaye edlula yena, edlula izifiso zakho. Ngakho ngikubona nje kuyingani kuyinto enzima ukuthi egcwalise izifiso zakhe loba eguqulele lizwe abantu bephile ngenjabulo, konke kube kuhle, lo mnotho lizwe ube muhle.
Iningi labontanga belisekela u-advocate Nelson Chamisa ngenxa yokuthi ubathembisile ukuthi angangena esikhundleni sokuba ngumongameli wayezathuthukisa impilo zabo. Ubona ngani uMnangagwa uzakwenza lokhu na?
Ukuthi uzakwenza uMnangagwa ukuthi athuthukise impilo zomuntu onkomutsha, umuntu onkade ekhangelele utshintsho, kuba nzima ke ukuthi ngithi usengakwenza kumbe singakwenzi. Kodwa ngathi mina nge-system yeZANU-PF, nxa engazange watshintsha i-system yeZANU-PF, watshintsha i-cabinet, wakhipha abantu abadala wafaka abantu abatsha, angiboni kusenzakala lokhu. Ngoba sikhuluma ngabantu abakhohlakele okweminyaka eyi-38, angeke wasigoqa sesiwomile isigogo. Sokungatshintsha yebo ye umuntu owane guquka umuntu owane, kodwa angiboni timi yonke iguquka.
Uyazi mnumzane, ilizwe lethu okwamanje li-divided ngenxa yokuthi kulabanye abazondileyo ngenxa yokuthi babesekela u-advocate Nelson Chamisa, njalo babona ngani uMnangagwa uqilibezele kukhetho lolu. Njengomunye wabasakhulayo ozwisisayo ukuthi kuyini okwenza ukuthi basekele yena uChamisa, uMnangagwa kumele ayenzeni ukuze abambanise izizalwane zonke zeZimbabwe ezimsekelayo njalo lezo ezingamsekela?
Ya, khona kuliqiniso ukuthi abantu bazondile, ikakhulu intsha, abantu abasakhulayo bazondile. Lokhu kubangelwa ukuthi abantu bengasafuni umbuso omdala, umbuso weZANU-PF. Abantu abasafuni ukubuswa ngumuntu abacabanga ukuthi useguge kakhulu. Okuya kuba ngelithi abantu basekele uChamisa, abantu bacabanga ukuthi kumbe bafila ukuthi iZANU-PF isibadisappointile, idlale ngabo. So abantu lapho mina ngumunye wabanye ade begijima kulelu khetho ukuthi ngibe ngu-MP, ngumuntu omutsha, bengingena ezindlini ngikhuluma labantu ngibazwisisa ukuthi kathi vele bezwa njani ngombuso okhona. Into enginanzelele kakhulu ukuthi abantu bebengasafuni ipolitics lendala, njalo becabanga ukuthi ipolitics endala ingasuka ngokukhipha uMnangagwa, ngokukhipha iZANU-PF. So lokhu ngoba abantu kathesi uzokwenza ukuthi ZANU-PF winile ya ile zihlalo eziningi eParliament kwedlula MDC njalo uChamisa utsedliwe abantu bafile ukuthi no lapha siqeliwe sirojiwe isystem vele ndala isenza ekujayeleyo kathesi izwe lidivided kanje I think isolution engaba khona the only solution esifunakala eZimbabwe lapha yikulubisa lolu tshintsho awuneke abantu wabahlanganisa awuneke abantu wayenza ukuthi bekuthande bethanda umbuso wakho ungasenge wabanika into esebeyifuna kathesi into bayifuna abantu abasafuni ipolitism abasafuni izithembiso sebefuna utshintsho ngokwalo abalandaba lo muntu ungananzela ukuthi into le ayilani nomnankoko ayilani noChamisa abantu bakukhangele ikusasa lapho ikakhulu intsha balwela ifuture yabo balwela ikusasa lapho balibona seliphahlakele nje kathesi kunje
hhayi ngiyabonga Ncube bafethu isikhathi du nxa usanda ukungena kuhlelo usanda ukukhutha ingxoxo phakathi kwami lo Reinhard Ncube yena ubencintisa kukhetho olusanda ukudlula sixoxa ngumongameli Emmerson Mnangagwa kwanelo kwalamhla masidibane ngeviki ezayo olivalisayo ngumike obe libe leviki elishukele
Siyabonga Mike siye kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke isilo Gibbs Dube
Ngilo baba mkhulu babelo bola usenziwe manje ngilo kokobe tinamasiba babethe
namhlanje ke uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngokwenziwa ngamanye amadombazana aseyiwo ke asezidingela amajaha ukuthi kambe umuntu uqalisa ngapi esiya ngapi ngilethatha ngoba ngilomnumzana ezwa Jesus Banda kuzobuya ke lo nkosikazi zakhile lini ne umadube khona ngale ke bolswana ababili laba ke zincwadi kwezamasiko esintu baba sibanda kunjani
ngiyaphila kunjani Dube
hayi ngiphile kahle madube kunjani mama
ngiyaphila kunjani Dube yabingelela lo sibanda
hayi kuhle kakhulu ngizahle ngiqhaze ngawe ke madube baqalisa ngapha amantombazana nxa ukuthi bezidingela amajaha uyaliphosa njani lezi
abaningi uyaqala khaya lesikhwama sokuhlala umuntu ongizabo ukuthi isikhwama esinjani abanye umuntu yabezifunela imali abanye uyabe vele kulabo mama laba abangahlalisekanga uyabe vele efuna ukuthi angakhali umuntu ongubaba bahla imagine izinto ezisemhlabeni bakwanisa kwezinto ezinjengaleli lizwe engilo mina ngambona abanye umuntu sife lokuhlala engahlalanga kuhle wazi ukuthi nje umuntu ongumama i-attraction nalayo ukuthi ubaba uze cine ekhangela into ade ungamelanga ukuthi ngabuyise eyibonile so bakwenza ngendlela ezijiyeneyo
ye tisa wakwezwa ngakho khonoko
sokwenzakala kakhulu njengoba sisho ke umadube lapha into enzakalayo lapha Dube ukuthi ke osisi kulezi nsuku benze lokho kuthiwa yikuzimaketha awusafani nakudala abakwenzayo kathesi ukuzithengisela ngokugqoka kwabo bebanga izigqoko zane ziyathi mpampalala zithengisela labo hamba khona isigqoko sangaphansi nokusala ke imilenze egcekeni lokuthi ke balungisele ezinwele zabo balungisele yonke into khona kuyana okuningi kayisukuthi kuthiwa yikugqoka kahle yikuzama ukuzenzela ukuthi ukuzithengisa emuntwini weyindoda ngoba ke bayakwazi ukubana ke amadoda amaningi imizwa yabo ilula kakhulu ekuboneni umuntu onjiyana ke sewuve kwangena enhliziyweni kwashaya phakathi sehawukela
kodwa kuyangizini madube khonoko
ye kuyenzakala bakwenza abomama phandle lapha mina sengike ngakubona ngike ngahlala kwenye indawo khonapha ngingakahlali lapho esekuhlala khona kulo mama nje wayethanda ukuthi ahlale nje vele azihlalele ntibili ahlale vele kungabi indaba zalutho waze wagcina yini langangibuza ukuthi kati wena okwenza uhlale sowenziwa kwini ayesithi hayi kulo muntu engimfunayo maye noma ngimkhangela mbona ukuthi angamtshela ngasoza engxinyazisise mpumbe ukuthi ngingahlala engxinya ngabe lokhu ebona elokhu ebona uzagcina esondela kube yinto nje ngicine esethandana laye kodwa into embi
nxa sokunjalo baba Jesus uyabe songazani-ke phela songani akusalunganga
abashiyananga kakhulu-ke abanye nje sizo sisho ukuthi bonke abasashiyananga lalana abathengisayo ngoba ke bonke okwenziwa yilana abathengisa abambe busuku abathengisa imizimba bo phandle sebefana nabantu balezi nsuku ngenxa yokugqoka nokuthi ethengisele sengathi kufleta le ndoda ngabona umuntu ayo botheke indoda engayazi ukanti ke kudala mina ngangibona ke odadewethu besiye emfuleni besiyawukha amanzi ubona amadoda ebakhangela bona bengakhangelanga enganakile umuntu indoda izifike eduze ikhulume naye imkhulumise enganakile dubhura umlomo ehamba azayefika-ke lapha khona engazange akhulume nomuntu lowana amchithele umuntu kaningi okwesikhathi eside lona usithi la icine sivume ebingelela aba kathesi-ke kuhlangana khonapho-ke Dube kuhle kuye emacansi ngalelo langa
khonokho-ke yikho phela madube ongani kuyahlupha nxa sesikhangele udaba lolo
uyahlupha kakhulu ngoba awungeke ukuthi ubone umuntu khonapho khonapho uvele suhle wavuma ilanga lengakachoni susiye emacansini ekuqineni futhi ngizagcina ingxenye lingena emacansini la lingazivikelanga useyavuka kusasa usuwumuntu ongakwaziyo ukuthi isemo salo kadulelelayo ngumuntu onjani engxenye awutshela athi hhayi angifuni jazi lo mkhwenyana wena engxenye awuguli kumbeni uyagula kusisa uzavuka usubona ukuthi uyenza into engayisiyo ngokwehluleka ukubamba iminzwa yakho ukuthi uyibambe ungumuntu ongumama abantu abangumama ngathi abafunda ukuthi ezinye izinto siyazibamba uzibambe sibili uyekelane lakho uyekela inature izenzele ukuthi umuntu ongubaba kulanda ekhonthweni umuntu ongumama uzulanda umuntu ongubaba ucina uwele engozini
ye
kodwa ke vele into ehluphayo emadube kulezi nsuku njengona kusela muntu okwathi ngiyakuthanda emuntwini abantu sebecabanga ukuthi icansi yiwuthe ngizuthanda ungakhumbula lapho kwathi umuntu I love you kumbe ngiyakuthanda angeke uthole isikhathi zangikhona esiphila kuzo yikho kunje yikho abantu bezala amahlana yikho umkhuhlane igcwele
qiba-ke madube
asizameli ukubuyela esikweni lethu ube ngumama umama olerit owenza ukuthi noma labantwana abangamankazana bafunde ukuthi hhayi umfana kagijimiswa ngumuntu ongumama abafana ngangcono alandele wena ayikho nthi wena ugijimisa abafana so mama sibe ngomama balekusasi-right kwenzela ukuthi sifundise abantwa bethu labo bakhule bengabantwana balekusasi elungile
yes malapha-ke uhlelo lwethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ngithathe leli thuba ukuthi ngibonge ubaba ezo Jesus Banda lo mama-ke unkosikazi sakhile liline walivalisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilale
siyabonga jaheli dala Gibbs Dube ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivotele inkulu
nansi isaziso esiqhakathekileyo kuqala ngelanga lokhetho ngomvulo phela mhlaka 30 kulinyanga iStudio 7 iza kwengezelela isikhathi sokusakaza ukuze silazise konke okuyabe kusenzakala mayelana ngokhetho phezu kwezindaba zethu eziphuma ekuseni ngo-6 o'clock lezantambama ezika-7 sizabe sesilethulela njalo izindaba emini kusukela ngo-2 o'clock kusiya ku-5 o'clock kusukela ngomvulo khonapho kusiya kumhlaka-7 ngoncwabakazi sizabe sitholakala kumagagasi athi 909 kilohertz medium wave 15295 kilohertz la ku 17820 kilohertz kongozelani ku studio 7 nsuku zonke lizwe izindaba eziqotho mayelana ngokhetho lakho konke okwenzakalayo elizweni i studio 7 umsakazo wakho
ngikunazambeni thina kwelakini
leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Swanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Siyabingelelana Nkomo, siyabingelela abalaleli sithemba abagcinakele, sithemba abaphilile kundawana zonke abakizo.
Usiphatheleni lamhlanje.
Namhlanje sizafunda umbhalo wethu umbhalo ojwayelekileyo kakhulu encwadini kaJohane ngusahluko ngu-14 uview indima yokuqala ifundeka kanje inhliziyo zenu mazingakhathazeki kholwani kubaba likholwe nakimi sithola uJesu ehlezi labafundi esazi ukuthi uza yabethelwa usebhekane nesithambano sithola uJesu esazi ukuthi esuka lapho uzaya eGetsemane uhleli labafundi uyadla uyabona uyabatshela ukuthi useza kuyanikelwa useza kuyakufa esiphambanweni lithi iBhayibheli babonakala abafundisi behlulukelwe bebhekane lobunzima lobu Jesu owayekade sebatshele ngabo ukuthi yena uzasuka kibo abatshiye manje maye batshela ukuthi yena useza suka kibo kuyabadangalisa inhliziyo kuyabephula umoya bakhanye sebehlulukelwe abese tu Jesu uma ikhuluma labo ebabona behlulukelwe uthi kibo inhliziyo zenu mazingakhathazeki kholwani kubaba likholwe lakimi ngithanda ukukhuluma lamaZimbabwe kade abaningi bekade bekhangelele ukhetho esidlulekilo abaningi bekade bekhangelele ukuthi kuzoba lo tshintsho oluthile abanye bebelama candidates abakade bewakhangelela ukuthi azanqoba namanje sikhuluma kanje abanye lokho ebehlulukelwe kodwa namhlanje ngithanda ukuthi ngiliphethumezele izwi lenduduzo uthi uNkulunkulu inhliziyo zenu mazingakhathazeki into esidingayo njengamaZimbabwe esikhathini mase singana inhliziyo zethu sidangele ngenxa yalokuthi imphumela kade siwukhangelele kasiwutholanga mhlawumbe ngikhuluma kanje abanye lokho ebekade bekhangelela ukuthi kuzavuka kunje kuvuke kunjeyana kodwa kusabanga ngokuthi nje ngokufisa kwabo kunthanda ukuthi ngiduduze ngikhuthaze abantu ukuthi sazi ukuthi uNkulunkulu nguye owazingcono kulathi sonke kanti amakhosi futhi inhliziyo zawo saziwa nguye lithi iBhayibheli inhliziyo zamakhosi zisesandleni sikaNkulunkulu ikusasa lethu lihlelwe nguye bantu bakithi singakhathazeki uthi uJesu inhliziyo zethu mazingakhathazeki amapoliticians singawathemba kodwa kabathembakali ngoba labo ngabantu bangalithembisa lokhu bakusasa bavuke bengasakwenzi lokhu akade bekuthembisile kasithembelini kuJesu kasikholweleni kuJesu uthena inhliziyo zenu mazingakhathazeki kholwani kubaba likholo lakimi masikholwa kuJesu kasizi ukukhathala masikholwa kuJesu asizi ukukhathazeka masikholwa kuJesu lanxa kubuhlungu sidlula enkingeni ezibuhlungu lanxa sidlula kulokhu nalokhuya masikholwa kuJesu siqhubeka lethemba lokuthi kusasa lingcono liyeza ngoba yena uNkulunkulu uthembekile wethembekile lo othembisileyo ukuthi asozukusishiya gakazi ukusilahla inhliziyo zenu mazingakhathazeki maZimbabwe kholwani kubaba likholela kuJesu othena yena indlela leqiniso lokuphila akekho za kubaba ngaphandle kwakhe inhliziyo zenu mazingakhathazeki thembani kuye yolo lidwala laphakade ongazi ukuguquka elithi izwi lenkosi abathemba uJehova bayofana nentaba uZiyoni engayikuzamazanyiswa lithi iBhayibheli uqalekisiwe lo themba emuntwini
akuyiphethe mfundisi
babona amandla wonke siyakhuleka ukuthi naleli zwi khuluma ngalo bawupholisa ududuza inhliziyo babona amandla wonke usinikeza ithemba sikwazi ukukhangela kuwe sikwazi ukungasathembi amapolitician kodwa sithembe wena ngoba wena nguwe wodwa othembekileyo siyakhuleka ukuthi ubusiseke abalalela ubusisele abaphathi bohlelo usigcine usivikele usilondoloze usiphumelelise njengoko thembisa kwakho ezwini lakho ngegama likaJesu Kristu siyakhuleka amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlele lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Sibanda sibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo sile temba libusisekile ngompalo kamfundisi
Baba ngikuqile ngalesi sikhathi ngicela ukusizwa nguwe wena Jehova onomsa wonke wena baba wentantane wena ongelakuthi umuntu akanayi imali othanda sonke inkosi emhlabeni ngiyakhuleka baba ngalesi sikhathi Jehova onomsa ukungihlenga baba phakathi kwezitha zonke ebengiphila nazo emhlabeni Ngesabi isandla baba ngaphumelela ngegama likaJesu. Ngiyakhuleka Jehova onomsa ngalesi sikhathi. Abanye ababengikhomba baba bethi angeke ziphumelele. Angeke ezenze lutho. Uzokuzwana ningathi kuze kube nini. Ngegama likaJesu baba waseNazaretha. Okwathi lapho nala inhliziyo yami ingasavumi. Wamphakamisa Jehova onomsa. Wangibeka kwesabi isandla. Ngakhanya Jehova onomsa. Ngaphumelela egama lika Jesu wafave Nazaretha.
Ingoma ka Nothando Ndlovu ehlabela ke kamnandi esiqibela uhlelo lwethu lamhlanje kulilanga lesonto. Ukuzigqiba izosuku sikhangele ebezihamba phambili. amabutho abikwa iqhubeka ehlukuluza abantu eHarare njalo abantu batanile njalo bafuthelene ngalokho. Umanyano MDC Alliance ukhangelelwe ukuphikisa impumela yokhetho lukamongameli enkantolo kuliviki. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngutungamili Nkomo. Asihlanganeni undaba zekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.